sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithathe ithuba ukuthi ngibonge uBlessing Zulu ngokusipha indaba ngolimi lesishona. Olwamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 17 kuLwezi 2022 ngugeno Gumede Saidi endabeni zethu namhla.
Commissioner General kahle qale ngezikiwi zegogwe lezo ezithumba amateacher besenza umsebenzi esikolo.
Abacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla leZANU-PF bathumba ababalisi ababili. Uhulumende unika izabelo ezijiyeneyo amabhasi ngesikhathi kukhankaselwa ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo.
Izinto zalo uhulumende njengehlala yenza ziyamangalisa. Ungaza ke utsho ukuthi izinto ezihlalele phansi kwahluzwa ubuchopho ngaloku okuyabe kukhulunywa ngakho.
Kuyaxokozela ezikolo kwele South Africa okulabazali abatshaya phansi ngenduku besithi kabafuni ukuba abantwana abangabafana labangamankazana bangene ezambuzini ezifanayo. UMavelas Nakamba okuqembu le-Aston Villa labanye abalodumo abadlalela iqembu leZimbabwe Warriors bathakazelela umncintiswano ozayo oweWorld Cup. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Inhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ithi kulababalisi ababili abathunjwe izolo eGogwe ngabacatshangelwa ukuthi ngabebandla ngabalandeli bebandla leZANU-PF. Inhlanganiso le ithi ababili laba bebelobisa abantwana emhloliso ngesikhathi bethunjwa. UMavis Gama usethulela lolu daba.
I-R2s ithi ukuthunjwa kukamnumzana Onias wathi lonkosazana Joyce Jimu sokuchiye ababalisi enkabazwe bethithibele. Akwaziwa ukuba bafihlwe ngaphi yilabo ababathumbileyo. Isikhulumeli samapolisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi utshele umsakazi we-Studio 7 ukuthi kabazi lutho ngodaba lolu. Umnumzana Felix Magalela Mafa okubandla le-Citizens Coalition for Change uthi kuyethusa lokhu.
Kuyasimangalisa ukuthi ibandla leZANU langenwa yini. Kulabantu bemzini abe-Commonwealth abazebona ukuthi kulokuzinza yini ukwenzela ukuthi ilizwe leZimbabwe libuyele njalo kuCommonwealth. Yikho ke namhlanje babamba amatitsha, ba-adapta amatitsha esikolo lapho besenza invigilation.
Umafa uthi amapolisa kumele abophe bonke abacatshangelwa ukuba bakhahlameza uZulu.
Ubaba uMatanga, Commissioner General, kahle qale ngezikiwi zegogwe lezo ezithumba amatitsha besenza umsebenzi esikolo. Kuyasihlukumeza njengabantu beZimbabwe, hatshi i-CCC kuphela. Ngitsho labantu labazali labantwana ukuthi abantu babhala ama-examination izikiwi ngoba zona zaphuma esikolo ngamawindo sebebuya beziphazamisa imfundo yabantwana.
Kodwa umnumzana Tafazi kwaMgwadi obona ngezokwethulwa kwemibiko kubandla leZANU-PF uthi ngamanga aluhlaza joko ukuba amalunga ebandla leli athumba abantu.
We are not surprised by those allegations agitating falsehoods.
Asimangaliswa yilezo zinsolo zamanga thina lokufafazwa kwezindaba ezingamanga emhlabeni wonke jikelele. Kuzwa ngabantu bedinga ukuthi batholiswe izimali.
Umnumzana Ziyambi Ziyambi umphathi ntambo ohlangothi lukahulumende olubona ngezemithetho laye uthi kuyamangalisa ukuba kulabantu abathi ibandla leZANU-PF kanye lohulumende bahlukumeza uZulu.
Misconceptions and misinformation regarding the alleged.
Ngamanga lawa akhulunywa mayelana ngokuthunjwa kwabantu elizweni, abantu bayazithumba nje ukuze kuhambisana nemicimbi emikhulu yamazwe ngamazwe.
Umnumzana Bekezela Gumbo okuhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute ZDI uthi kuyethusa ukuba lokhu kwenzakala ngesikhathi kulequla elivela kunhlanganiso yeCommonwealth ebelihlolisisa isimo sezombusazwe lokunye eZimbabwe.
Ibigger political issue yenzakala eZimbabwe ukuthi iZimbabwe iya-aseswa njengoba sikhuluma i-aseswa yiCommonwealth ukuthi ingabuyiselwa yini kumhlanganiso le Commonwealth eli-Britain phakathi namanye amazwe. Uhulumende kaMnangagwa ufuna ukuthi labo bazomu-asesa bebone ngani namalungelo oluntu ahlonitshwa.
Inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu ezigoqela eZimbabwe Human Rights NGO Forum leZimbabwe Peace Project zibika ukuba selikhuphukile inani labantu abakhahlanyezwa ngabacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla leZANU-PF, amapholisa labanye ngesikhathi leZimbabwe lilungiselela ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla unike izabelo ezijiyeneyo amabhasi afika phose amachumi amabili 18 ngesikhathi leZimbabwe lilungiselela ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Esethula uhlelo lwamabhasi lolu oluzaphathisa izisebenzi zikahulumende, uMnangagwa uthi kumele abantu bavotele ibandla lakhe ngoba laye useqinisaka kulandelwa ukufakelwa itshefu eGwanda ngomnyaka ka-2017. Kusabusa owayengumongameli uRobert Mugabe. Iphephandaba leChronicle libika ukuba uMnangagwa uthe okwamanje ubona ngani uzaphila kwesikhathi eside kulandela ukufakelwa itshefu yilabo ababengafuni ukuthi angene esikhundleni sikaMugabe owagenqulwa libutho ngolwezi ngomnyaka ka-2017. Kubikwa ukuba wafakelwa itshefu ku-ice cream eyayihluzwe eplazini likaMugabe. uMnangagwa uphinde wavula okusemthethweni umgodi omutsha eBlanket Mine ozakwenza ukuba inkampani le yembe igolide eliningi. UMnumzana Joseph Chuma olilunga lebandla leZANU-PF uthi luyabukeka uhlelo lwamabhasi lolu oluphathelane lezisebenzi zikahulumende.
Uhulumende wathembisa into eziningi kubasebenzi bakhe lokho esithi ngama-civil servants kusukela ekuqaliseni kombuso wesibili okababa uMnangagwa ngo-2018. Okunye kwalokhu okwakuthendisiwe yikuthi kona izisebenzi zikahulumende zizatholelwa indlela zokuhambisa zisuka ezindlini zisiya emsebenzini kalula njalo kungela ntengo. Lokhu esikubona kusenzakala namhlanje eGwanda yikugcwalisa izithembiso ezafakwa ngubaba uMnangagwa nohulumende wakhe kuzisebenzi zabo ezikahulumende ukubana bazabadingela indlela yokuhamba elula njalo ezayenza ukubana izamba zabo zisale zingavuzi. Lokhu engikutsho yikuthi kona bazathola i-transport eyamahhala besiya ezindlini zabo njalo elula eqondane labo. So amabhasi lawo esiwabonayo anikwa i-Public Service Commission yiyo indlela ekugcwalisa izithembiso ezaziyenzwe uhulumende kusukela ngo-2018 kulokhu buya kusiya phambili.
Lizwa njani lina njengebandla Chuma nxa uhulumende esenza izinto zonke zonezi ezinje? Abanye bathi elikwenzayo kumbe okwenziwa ngumongameli uMnangagwa kulutshwana njalo sokuthethe isikhathi eside.
Into ejabulisa kakhulu ukubona uhulumende okwaziyo ukunakekela izisebenzi zakhe njalo futhi oqakathekileyo okwaziyo ukugcwalisa isithembiso zakhe abe ezenze ebantwini. Kuyanika ke ithemba. Sibonile eHarare commission wa izindlu ezakhiwayo njalo siyakwazi bana ezigabeni eziningi phose ilizwe lonke kulezindlu eziyakhiwayo. Lokhu kusebenzelana lama-banks o-NBC, CABS, Old Mutual lamanye amabhanga anjalo asebenzelana nohulumende ukubana izifiso zonke njalo lezithembiso zikahulumende zigcwaliseke.
UMnumzana Joseph Chuma lilunga lebandla leZANU-PF besixoxa laye ekobulawayo. Sixoxe njalo ngodaba lolu loMnumzana Thandeko Zinti Mkandla.
izinto zalo uhulumende njengehlala yenza ziyamangalisa. Ungaza ke utsho ukuthi izinto ezihlalele phansi kwahluzwa ubuchopho ngaloko okuyabe kukhulunywa ngakho. Kanti umuntu nxa esiya emsebenzini ukhangelelwe ukuthi enzeni. Angithi umuntu ukhangelelwe ukuthi ahole ihole eliziyamphilisa limvumelele ukwenza izinto ezishiyeneyo ezifana lokuthi nxa esedolobheni adinge indlu yokuhlala, kungaba yi-stand kumbe indlu esiphelile ayibhadalele ngemali alayo kumbe ayekweleda kulaba abakweledisa izimali besazi ukuthi usebenza umsebenzi ozakwenza ukuthi enelise ukubhadala lezo zikwelede. Kube yikuthi njalo abantu bafuna ukuzihambela ngezabo indlela zokuhamba khathi abafuna ukuhamba ngazo. Into yokuthi uhulumende uza kuthi khona uyanika ama-civil servants izisebenzi zakhe amabhasi ubaphelane amabhasi.
Abebandla leZANU-PF bathi uhulumende uyazama ugcwalisa izithembiso azenza ebantwini ukubapha indlela zokuthi bayefikisa ngazo emsebenzini bengahlawuli. Wena ubona kungcono ukuthi benze njani ke lapha mkandla?
Singasabaholisi lo lalowo azidingele okokuhamba nxa efuna imota azithengele imota azahamba ngayo ngesikhathi sakhe esiya lapho athanda khona. Ngiyabona lapha kuluhlu ukuthi iMatabeleland South njengesibonelo kuthi izaphiwa amabhasi amathathu ayasukela ngaphi ehlala ngaphi ethwala bani yiphi indawo ezasala elama-civil service yababalisi labasezimakliniki emakhaya labalimisi labo bani bani. Amabhasi amathathu angayigoqela yini iMat South yonke usuka esigodini usiya eBybridge usiya koMakhulela usiya koMbimbale usiya eChikwalakwalo usiya eChitulipas usiya Voka usiya eMkwabeni khona leVokola ngithiya lezi ndawo eziphakathi. Uhulumende abodlala ngabantu kakusebenzi ama-civil service angabenzi odoli bakhe ngabaholise iholo elithenga abantu bazithengele izimota zabo bahambisa ntando besiya lapho abafuna ukuya khona njengalokhu esakwenzayo thina sisengama-civil servants singababalisi.
Umnumzana Thandeko Zinti Mkandla uthakazelela ezombusazwe. Sixoxe laye eseGwanda esabelweni seMatabeleland South. Iningi labazali abadabuka eZimbabwe abalabantwana abafunda kwele South Africa bathi abavumelani lemithetho elakho ukwethulwa lugatsha lwezomfundo eza kwenqabela ukuthi abafundi babizwe ngokuthi ngamantombazana kumbe ngabafana ngenjongo yokuhlonipha ilungelo labafundi bobulili ama-gays and lesbians. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Kugwalo olwethulwe lugatsha lwezemfundo e-primary le-secondary lolu hlangothi lukahulumende luthi imithetho emithale elifuna yethulwe ezikolo zonke kwele South Africa izaqinisa ukuthi amalungelo abafundi bobubili gays and lesbians ayahlonitshwa ngokugcweleyo. Lolu gatsha lufuna kungasabi khona izambuzi ezilotshwe ukuthi ngezabafana kumbe ezamantombazana. Lufuna abantwana basebenzise yiloba yiziphi izambuzi. Lufuna njalo kungasavunyelwa ukwehlukanisa abantwana loba ukubabiza ngokuthi ngamantombazana loba abafana. Limithetho engakethulwa isivuse umsindo omkhulu kubazali amabandla ezombusazwe labezenkolo. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Vusman Mathwasa ulabantwana ababili abafunda kwele South Africa. Uthi ingozi lefuna ukwenziwa lugatsha lwezemfundo.
It's not right ngoba thina singabantu ne singama Africans. So I think bona they have the right ukuthi babizwe kanjalo, but bona ukwenza kwabakho akumelanga kuforce abaphathi ukuthi sonke ukuthi yonke ingane so sekumele i-treat like it belongs to LGBT community. Not everyone belongs to that.
Esinye njalo isizalwane seZimbabwe okhethe kwaziwa kuphela ngokuthi uMadawu Ncube uthi akudingwe enye indlela hatshi le efuna ukulethwa lugatsha lwezemfundo. Uthi njengomzali uyakuqakathekisa ukuthi umntanakhe azazi ukuthi ungumfana kumbe ungutombazana. Uthi bakhathazeke kakhulu ngoba sekungathi umthetho ofuna ukufakwa usubamba ngamandla bonke abantwana ukuthi babe ngabantu bobulili. Intathe zindaba edabuka eZimbabwe umxolisi Ncube naye ongumzali olabantwana bafunda kwele South Africa uthi kuqakathekile ukuthi ilungelo labantu bobulili lihlonitshwe. Kodwa
abezindaba abe-Associated Press babika ukuba kuzaxokozela umangalisayo edalele House of Representatives eseliphethwe libandla lama-Republicans kulandela ukhetho olusanda kwenziwa. Idale leli beliphethwe libandla likamongameli Joseph Biden kungakenziwa ukhetho. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba ele-Ukraine liza kwenelisa ukuthengisela amanye amazwe amabele okwenyanga ezine ezilandelayo. Lokhu kulandela ukwengezwa kwesikhathi sokuba ilizwe leli lithwale amabele elwandle. ELeRussia belifuna ukwephula isivumelwano samazwe lawo mabili esokuthwalwa kokudla ngesikhathi kulempi kwele-Ukraine. Abezinye inhlanganiso ezizimeleyo labamabandla ezombusazwe amancane aphikisayo bathi kulusizi ukuthi abaphiwanga ithuba lokuhlangana lequla le-Commonwealth ebeliseZimbabwe ukuzohlola ukuthi ezamalungelo kaZulu ziqhutshwa ngemfanelo yini ukuze iZimbabwe ibuyiselwe kumanyanolo. Iqula le-Commonwealth leli lifike elizweni ngempelasonto lagqiba uhambo lwalo izolo ngemva kokuhlangana lomongameli Emmerson Mnangagwa okhokhela ibandla le-ZANU-PF kanye lomnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-CCC. Lihlangane njalo lenhlanganiso ezizimeleyo ezimbalwa eHarare. UChamisa leziphathamandla zenhlanganiso lezi batshele iqula leli ukuthi iZimbabwe kumele ihloniphe amalungelo oluntu ngokugcweleyo ukuze ibuyiselwe ku-Commonwealth. Abangaphiwanga ithuba abafana labezaphu labenhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu bathi badanile. Sixoxe lesiphathamandla se-Ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo lesikhulumeli seMthwakazi Republic Party umnumzana Velile Moyo onguye osungula lingxoxo.
Sicabanga ukuthi okwenze bangenelisa ukuthi bahlangane lathi kuyiwona umkhuba wokwenziwa kwezinto eZimbabwe wokuthi-ke bona iZimbabwe bayibamba njengokuthi iHarare. So uma bebuyile bahlangane leHarare basho ukuthi bahlanganele iZimbabwe yonke ijikelele. Bese ngithi-ke ma kade kungabe besibabonile-ke labantu base-Commonwealth kahle kahle babunkomo besinalokhu engqondweni yethu ukuthi ngabe ulwazi lolu besiluthole kusese lesikhathi ukuthi bayeza. Besizimisele-ke thina njengebandla le-MRP ukuthi besizahamba khona leHarare mhlawumbe sithumele abantu abangafika mhlawumbe 10 babe nama-placards nemibhalo thizeni nomusho thizeni esiwuchazayo ukuze bavula amehlo ngendlela abasebenza ngayo, ngoba esikunanzelelayo ukuthi-ke kuningi okuhlupha iZimbabwe ngaphandle kwezinto ezenzakala eHarare ezinokwenza nalokho kwenziwa iZANU-P F. Ngoba singakukhangela kuphela ngesiZANU-P F zabona ingani kuthiwa kumele kulunge kuphela kuZANU-P F, kanti uhlupho luseZimbabwe yonke ijikelele okumele ukuthi kulungiswe izinto ezinene. So-ke thina besahamba-ke lapho-ke mani uma bengasiphanga-ke umcijo wokuthi sihlangane labo sikhulume face to face besizimisele ukuthi siyedemonstrata khona ngale-ke siphakamise ama-placards. Leyo nto izaba yithulu engcono yokuthi-ke sibonise umhlaba wonke nge-displeasure esinayo khangeleke inhlupho zethu esinazo njengabantu bakomthwakazi.
Mnumzana Fuzwayo, lina lani njenge-Ibhethu likaZulu yiziphi izikhalazo ebeliyazifikisa kuqula le-Commonwealth lele?
Vele okuqakathekile yindlela abantu abaphatha ngayo elizweni ikakhulu imadedeleleni. Ezithi zikathesi kuthiwa kulungiswa udaba lomdoqazo i-genocide ye-Gukurahundi, kodwa uzathola ukuthi inkabazo ifiwe ngaphandle, inkabazo kayinikezwa ilizwi layona ikuthitho ukuthi ifuna kube njani. Kuningi okuhlukumeza abantu bemadedeleleni, i-marginalization eyenzakala elizweni. So mbona ngazathi konke khonokho izinto ezeziqakathekile ukuthi abantu siziphakamise ukuthi hhayi nalobo baba lo elitshele esithi yena uyalungisa udaba lombhuqazi akalulungisi ngendlela esithisa i-victim, kodwa ululungisa ngendlela esithisa umbulali. Yiso lapho dwa okuqakathekile ukuthi mhlawube kwayo ukuthi hhayi ngoba ingozi ukuthi abantu bedilive ukuthi udaba lomlulu uyalungiswa lona kusenzwa amazwane umsazana udaba lolulungiswa kuze kuye kuzwa abantu abayibo abalimalayo ukuthi bafuna ukuthi lubanjwe njani lubanjwe ngubani ngaphi ngasikhathi bani
Moyo ngemva kwemihlangano yaleli qula labomnanga kwalabochamisa lezinye inhlanganiso ezizimeleyo ubona iCommonwealth ivuma yini ukwamukela iZimbabwe futhi
Esikunazelelayo babuNkomo ukuthi ukukhuluma esikuzwileyo kakhulu inkulumo zabo omnanga kwanezabochamisa ngale ikakhulu ke kuyikho lapho okule okulendima enkulu yepolitics edlalwayo ebonakala international. Sizilalelile inkulumo zabo sazizwa nje kodwa uyabona nje ukuthi ukukhuluma kwakhona ayisikho nje lokho kubonisa ukuthi abantu bazimisele ukubamba izinto eziyizo eziyenza ukuthi ilizwe leZimbabwe libe lokho eliyikho khona. Uma ulalele even abochamisa abazange bake bathinte ngento ezifana lezi babufuza sezithintile ngenye izibalisa. Okwenza bangazithinti ukuthi bona aziba affect. Njalo umnangako angekakuthinte lokho ngoba akum-affecti kangako ngaphandle kokuthi-ke abe batshele ukuthi hhayi uyakulungisa unendlela yokuwulungisa bebe sebejikake ngale besivalele ngaphandle ngapha emathebeleleni ukuthi singezwa thina-ke sikunanzelelayo ukuthi-ke asazi khona ngesiZimbabwe ukuthi bafuna ukukusolva kanjani kodwa thina njengemathebeleleni ngapha emthwakomthwakazi into engingayitsho yokuthi thina sasize ukuthula ngoba esikunanzelelayo ukuthi imathebeleleni ngumthwakazi yonke ejikelele ilokhe isibekelwe ngaphansi abafuni ukuthi ilizwi elangapha emathebeleleni kunokomthwakazi lizwakale international so ngaleso sizatho-ke thina-ke whether bayayibiseli iZimbabwe kumbe kabayibiseli mbweni ngala ukwenza kakhulu umahluko kithi ngapha emathebeleni ngoba inhlupho zethu zabe zilokhu zingekasova lokhu zifanana ngoba ungananzela inhlupho zeZimbabwe eziningi ziye yene kakhulu kuma-human rights abuses into ezasukela ngapha kugugurawundi ukubulawa kwabantu abantu abalokhu beqhubeka behamba nje kungela muntu obathintayo
babafuzayo akuyiphethe
ungakhangela enkulumeni zona ezinkoba besitho kamoya ngenokuhlezi abantu bonke abasesozibeya but izima umumkhangele lilizwe elilamazwe ayi-2 alenhlupho ezithiyeneyo ukuthi ufithi ngobani oyabe mele uhlupho lwemathebheleleni because inhlupho zemathebheleleni times they are not seen as the national issue but they are seen as a regional issue so ukuthi uma bekhuluma labana bakhuluma ngombuso but thina sikhuluma ngamangcwaba ngokuthathelwa amathuba emsebenzi nokungachathwa
Umnumzana Mbuso Fuzayo ngumkhokheli wenhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu ubexoxa endawonye lesikhulumeli sebandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Velile Moyo kungxoxo ebilawulwa nguNtungamilimo Nkomo
Sekunjalo sokuyisikhathi semidlalo ye-FIFA World Cup eQatar 2022. Lalela umsakazo we-VOA Studio 7 uzwe konke okuphathelane lomncintiswano lo ngokugcweleyo. Siyabe sixoxa labadlali abatshiyeneyo abaqeqeshi labathakazelela umdlalo wenguqu emhlabeni wonke jikelele okugoqela abaseDoha khona le kwele Qatar sizalethulela impumela yale midlalo suku ngosuku lakho konke okwenzakalayo umncintiswano uze ufike emaphethelweni Siyani indlebe kumsakazo we-VOA Studio 7. Lizwe izindaba zemidlalo ye-FIFA World Cup 2022 kusukela mhlaka 20 kuLwezi kuze kuyefika mhlaka 18 ngoMpalakazi. Asikholiseni imidlalo yenguqu FIFA World Cup 2022 eQatar sisonke.
Umncintiswano wenguqu okudinga intshantshu yezizwe zomhlaba owe-FIFA World Cup 2022 uqala ngesonto elizweni laseQatar. Amaqembu ezenguqu amazwe omhlaba atshiyeneyo angama-32 ayangqikilana kudingwa intshantshu ekhangelelwe ukuphiwa isicoco mhlaka-18 kaMpalakazi kugqitshwa imidlalo le. uEzra Chisa Spanda weStudio 7 ukhulume labanye abadlali benguqu abalodumo abadlalela iqembu lesizwe elama Warriors.
Imidlalo yezizwe zomhlaba eFIFA World Cup ikhangelelwe ngabantu abaningi emhlabeni wonke jikelele. Kunye labadlali benguqu labo balawo amaqembu abawasekelayo. Asizweni ukuthi umdlalo olodumo odlala amaWarriors uMarvelous Nakamba osedlala eBrithani yena usekela liphi iqembu?
Ngidlaleli Aston Villa UK English Premiership. Yeah, ngiye World Cup ngizabe ngisupporta iArgentina. Mbona ngani iqembu ngani ha liqinile so far. But akhona amanye ama teams also like are strong, but for me I think seven supporter iArgentina yembona ngani ha vale good chance to leave the cup World Cup in Qatar.
Owake wahola iqembu leHighlanders leqembu lesizwe labafana baleminyaka ngaphansi kwamajuma amabili lantathu 23 kunye lelesizwe lamaWarriors ngasikhathi sinye. Uthulani Buyancube yena uthini?
I mean, I think it's World Cup this year. I think it's between Brazil and Argentina. I think those are the two teams I think they can win it. But ngaba lama surprises, but for me I'm going with those two. Brazil or Argentina, and I want Messi to win it before he retires.
Oh, Agent Ajira Sau, laye odlala iqembu leZimbabwe sendlela amaWarriors, i Dream Team. Yayiqeqeshwa ngumunye uRenard Fabish. Uthe amaqembu amaningi kulumncintiswane sethuthukile kakhulu kwezemidlalo yenguqu.
Ubona ngathi in terms of i-competition, ama-countries amaningi sayimprova in terms of ibhola. Like we said, ukuthi i-competition kathi isi-difference kayisekho nkulu kangako. Sithandazela osifisela iArgentina for ikesi kawani engalala noMess. He has won everything in football, except in Lokosani World Cup. I'm sure his colleagues, his teammates, even in Argentina, they are paying for Lokosani.
Buganti Alexander Maseko the cool ruler odlala iqembu leHighlanders Captain Adelele Sundowns kunye leqembu lamaWarriors uhamba labafana beSamba Stars.
Indaba yeWorld Cup, I'm thinking on my side as much as I want ama African countries ukuthi aphumelele. That's my first choice, but I'm looking forward for iBrazil to reach the finals. Yeah, let's hope they will. But I really want ama African countries to go further until in my final.
Ndanze inguqu yeCameroon Football Association wayengumdlali olodumo uSamuel Eto'o uthi iqembu lakhe leCameroon liyathatha inkezo le. Amazwi akhe aphikiswa ngumdlali weZimbabwe odlalela wabuya uqeqesha iqembu leHighlanders wadlala njalo kuDream Team. UMathinda Khathazile Ndlovu,
uyabona njani ngawuvele ngathiwa kule Zimbabwe ukuthi besay iZimbabwe nawini because ngamaZimbabwe.
Yeah,
I think uyakhuluma because ngumCameroon. Yeah, but I think Morocco is much more stronger than Cameroon. In Ingaz, Mbono. But again, anything can happen. Yes. Anything can happen. We are not saying what gonna because land and mister we need to. It's less piece of not gonna land and mister or something.
Kuro kusola ukuthi kungani ilimncintiswane weWorld Cup yahanjiswa elizweni elingasola ibhola leQatar. Njalo ke kutshisa kwamagama. UMathinda uthi World Cup ibhoda ngamazwe omhlaba, ngakho ke abantu bangasoli.
Ubhlathela abantu basola ukuthi phansi World Cup iSouth Africa. Basola, sesomuntu esola abanye abantu la. Ikuvamile lo. Ngingaze libuye eAfrica bona kuyatshisa la kuAfrica. So ibhola liyadlalwa anyway. It doesn't regardless of when.
Umncintiswano weFIFA World Cup uvame ukuqhutshwa ngenyanga kaNhlangulo noNtulikazi, kodwa umdlalo yalonyaka idlalwa ngalesi sikhathi ngoba kubalekelwa ukutshisa ukuba khona phakathi komnyaka elizweni leQatar okuyilwe liqoqa limdlalo. Ngiyimela Studio 7, ikamela muEzra Chisa Sibanda.
Good Life Talk namhla kuhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama sixoxa ngenhlelo ezijiyeneyo ezenziwa ngabesifazana. Singakehlukani sihlobo othi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela namhla. Abacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla leZANU-PF bathumba ababalisi ababili eGokwe. Uhulumende unika izabelo ezithiyeneyo amabhasi ngesikhathi ukhankaselwa ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Kuyaxokozela ezikolo kwele South Africa abazali batshaya phansi ngenduku besithi kabafuni ukuba abantwana abangabafana labangamankazana bangene ezambuzini ezifanayo. uMavelas Nakamba okuqembu le-Aston Villa labanye abalodumo abadlalela iqembu leZimbabwe Warriors bathi bathakazelela umncintiswano ozayo owe-World Cup. Sesilugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi uMagumede uGaino Saidi ngisithi asidibaneni ngo-half past six kusasa ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past seven kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.